amapolisa wobulawayo alele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela i-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla, umnumzana Mqondisi Moyo.
Imthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha kumthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo. Kanti sinanzelela ukuthi le sisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i-9 evalelwe eGami prison ezemlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo, uhulumende weZANU PF, uhulumende wabantu abamnyama ongaseyo, uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengemthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse, kanti uzibuse lo kabhenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi, ubhenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kule lizwe leZimbabwe akuniki muntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo, ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafezi abantu bakomthwakazi, ufeva abantu bempumalanga. Kakhulu-ke injongo enkulu biyo ukutshengisela ngalo ilanga lelokuthiwa ngelikazibuse sisale ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party.